obukhona kande ukuthi sesimzwile uChabangu ngezizathu azibethayo ezizona ezimbangela yokuthi yena ke njengomuntu okuthiwa nobhala jikelele wenhlangano nale-CCC ngendlela abaphale ngayo izikhundla ngoba abakabile Congress. Siyamuzwa uChabangu sibili into uChabangu ayichoyo, into ayikhulumayo, lezi zathu azibethayo. Ngiliqinisa lokuthi nxa kuyukuthi singabantu abalengqondo, nxa kuyukuthi i-politics yethu i-politics esifuna ukuthi ibe yinto ezahlonipheka, injalo kakhulu kuhlonipheke kakhulu umuntu wesifazana olaye ozizwa elomlando ukuthi abe yingxenye yabezopolitiki, kuqakathekile ukuthi izinto ezikhulunywa nguChabangu abantu bezichwayisise sibili, njalo kube izinto abantu abazithatha ngendlela ephakeme. Kumele ukuthi abantu bebe serious bemlalele uChabangu kuhle, ngoba uzakhumbula ukuthi wena uthi yena uChabangu kwenziwa ukhetho lwangaphakathi, kudingwa abantu abazamela izigabathile kuphalamende la ku local authority ku council. Yaphuma ilist yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazancintisa kulolu khetho oludluleyo, kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo, kwabuya sokulamagama abanye abantu akade bengekho, kwabuya sokulamagama abantu nxa bechwayisisa uyefica ukuthi hayi uzibani useletha izihlobo zakhe wazozifaka la, uzibani useletha i-boyfriend yakhe wazoyifaka la, uzibani useletha i-girlfriend yakhe wazoyifaka la. Akusahlonitshwa izifiso lezimiso zikaZulu. So kusenziwa nje khonokho ukuthi mina yimi engilamandla, yimi engikho onyayo. Kuyamela ukuthi umuntu wonke omayo esigabeni kumbe uma ephalamende kumbe uma ku-local authority, kuyamela ukuthi kube ngumuntu ovunwa yimi. Nxa lina linganika umuntu ongela gazi lami, linganika umuntu engela uhlobo laye, akusamelanga lowo muntu angene. Mbona sengathi yiyo into ekhulunywa nguChabangu. Engiliqinisa lokuthi ama-political parties njalo ama-politician ale ngqondo abazimisele ukusebenzela abantu, nxa bemuzwa uChabangu ekhuluma, baningi abantu abamlandelayo uChabangu, baningi abantu abamsekelayo uChabangu entweni ayikhulumayo.
Manje ngokubona kwakho udaba lolu kumele balulungise njani bona abe-CCC nxa ungabacebisi?
Udaba lwe-CCC lolu Gandhi, indlela olungalunga ngayo ngowami umbono yikuthi uma uChabangu esethethe lesi sinqumo njengonobhala jikelele wenhlanganiso, kuzamela ukuthi bonabo bantu okuthweka baphume ezikhundleni ephalamende lakulocal authority ngabantu engiliqinisa lokuthi bazakhitshwa umsebenzi uma kuyukuthi esikuzwayo kuqinisekile. Ngoba uChabangu into lekayenzanga savuka mpuzana, into ayihlalele phansi wayicubungula, engilesiqiniseko sokuthi wakubona ukuthi lo mthetho ungamvuna, umthetho uyamsekela ukuthi angayenza le nto ayenzileyo.